sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 Mfumfu 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kulabafazi 50,000 abazithekele kusisho ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye nabantwababo. Nxa sikhangela indaba yempilo besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian aid ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Ukubhomba okwenze abebutho le-Israel emlindini yabebutho le-Hamas sokusitsho ukuba nalo indawo kayisafinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana.
Ezigabeni esikuzo kuyasilela izambuzi singathi sanitation, okungaba lomthelela omkhulu kakhulu wokumemetheka komkhuhlane ngoba kungaqhamuka umkhuhlane oye umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesifudo.
Inkokeli yezakamizi zesiqintini seWange esigabeni seMatabeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala kwemikhuhlane yesifudo enjengecholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledalela phezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iziphathamandla zebutho lakwele Israel zazise namhlanje ukubana indizamtshinyana zazo zebutho ziphosele amabhomba emilindini ecatshe abeqembu lebutho eleHamas lakwele Palestine kanye lezindlu ezakhelwe ebhalweni zabesiPalestina ezingenyakatho yesiqinti seGaza. Abebutho lakwele Israel bathi bathethelele inyathelo ngoba befuna baphangi ukunqoba abeHamas abayibo ababaqalayo ngoba phosela ngokubahlasela abakwenzileyo emavikini amathathu edluleyo. Lokhu sokusitsho kubana ilindawo eyeGaza kayisafinyelelwa lula luncedo lokudla lemithi okumele yabelwe abantu makhaza, iningi labo kungabesifazane labantwana. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxe lolwela amalungelo abesifazane owasebenza lenhlanganiso zabesifazana ezimbalwa zaseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika, engumqondisi wenhlanganiso ayibombayo e-Africa Kiburi, unkosazana Nozipho Zaipho Moyo.
Ngase sikhangela indaba ye-humanitarian aid ukuthi indlule isizinda ukuthi ifike ebantwini kulusizi kakhulu ngoba kutho ukuthi omama labantwana bazabe sebehlupheka okudlulise esilekayo. Okwamanje nxa sikhangela amaphephandaba bathi kulabafazi 50,000 abaziphekele and 5,500 kumelele ngabe babeletha ngaleyo nyanga. Kusisho ukuthi nxa kungalungiswanga khonokho bona bengatshona kanye nabantwababo. So nxa sikhangela indaba yempilo besakhuluma ukuthi bazayiqeda njani, kuqakathekile ukuthi i-humanitarian aid ibe le ndlela yokufika isize abantu.
Kodwa ke uhlupho yikuthi abe-Israel bathi bona bangavumela ukuthi usizo lokudla lempahla lemithi kufike ebantwini, abe-Hamas bacatshe ngabantu.
Lokho ukuthi Hamas izacasha ngabantu isizwe selifikile sasondlela okumele bekuqhubeke ngakhona. Kumele bebeqakethekise ukuphila kwabo. Bathi sebebonile ukuthi abantu bathola isibhedlela, ukudla, ale ndawo zokucathisha amathane sebengacabanga ukuthi iHamas bengayilanda njani.
Bona abeHamas labo bacatsha ngabantu, macebo bani ongawapha kwabeHamas nxa kuyukuthi ulakho ukuthi ufinyelele ukuthi ubacebise?
IHamas ingasatsha ngabantu inti iba lokusatsha labantu okuqathekileyo ukuthi wonke abalwayo iIsrayeli leHamas beqakethise impilo zabantu omama abakhangelene nento leyo izandla zisuke zibe mfitshane ukuthi kuyini abangakwenza sokuphakathi kwe-Israyeli leHamas ukuthi bedale umumi yokuthi bephephe ngoba impi leyi yiyo ebahlukumezayo manje okuqakathekileyo ukuthi bobabili iHamas ne-Israyeli behlale phansi bendawonye betho ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bephephise abesifazane inkulumo yethu iqakathekile ukuthi bobabili beselane umlomo zixoxisane njalo nxa sebehlangana sebekhulumisana inkulumo ayisikhuli yokuthi ngubani ophambanisileyo kuqale njani uzani uthe okuqasikileyo ukuthi behlalisane nesimo abadalane laso okwamanje bezuzani ukuthi bengathethisa njani omama nabantwana isimo abakhangelanayo naso nenkulumo ayibe ngokuthi besize njani abantu bengakaxoxisani ngokuthi impilo engibani oyiqazileyo kumelele kuhambe njani.
Lo-ke ngolela amalungelo abesifazane owasebenza le nhlanganiso ezimbalwa zabesifazane eseZimbabwe kodwa sowathuthela ngapha eMelika. Engumqondisi wenhlanganiso ayibumbayo e-Africa Kiburi, uNkosazana Nozipho Zipho Moyo. Sixoxe laye ecingweni eseGeorgia khona lapha eMelika. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eleZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledale laphezulu eleZANU-PF Politburo lanxa lokhu esakhokela ibutho lesizwe kungamelanga angene kwezombusazwe. Umnangagwa wethule lesi saziso namhlanje emhlanganweni omkhulu oweZANU-PF owenziwa minyaka yonke kanye ngomnyaka owenzelwa eGweru. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula isisekelo sombuso welizwe ngoba ibutho kumele lisebenze lingeyamelanga cele kwezamabandla ezombusazwe.
Lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fubembula.
Inkokheli yezakamizi zesiqintini sewange esigabeni seMathebeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lobunzima bokusabalala komkhuhlane wesuhudo esekholera eqhubeka imemetheka elizweni lonke. Imbangela kuyikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo kanye lezambuzi. Unokuthaba Dlamini usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Kunje izakhamizi zeWange zikhala omkhulu umkhosi zisithi sezihlalele evalweni ngesizathu sokuba imizi eminingi ayilazambuzi. Baqondisa isikhalazo sabo sesambuzi kuhulumende ngoba besithi egangeni akusahambeki akusela zihlahla zokucatsha ngemva kwazo njalo sebe sesabela lezifuyo zabo ngoba imuli eziningi kazila ndlela zokulondoloza ukuhlanzeka nxa zingelazambuzi. Ekhuluma embuthanweni wezakhamizi zaseWange, umnumzana Victor Ndlovu ongusabhuku wakomvuthu uthi ngokwesi linganiso ebhukwini lakhe mihlanu imizi elezambuzi phakathi kwengamachumi amathathu lanhlanu 35.
Owezambuzi kusiphatha buhlungu ngoba idoti igcwele ngemva kwezindlu. Impukane zibuya ledoti ekudleni zalezi thi zigiqa thubile ziya. So le mkhuhlane kayiphumi emakhaya. Silabe sibalekele ikhorela leyichuti kulekhorela iyasibamba ngenxa asilazambuzi.
Ongukansila wekachechethe umnumzana Give Me Again Moyo laye ufakaza ngalolu hlupho esithi kunje ngokubhaha komkhuhlane wesihudo sekholera iningi lisengozini njalo lezakhamizi kanye lezifuyo kazinathi manzi ahlanzekileyo ngoba izifula eziningi ezincelezelane lemizi le zamukela izikhukhula zengcekeza le.
Esigabeni esikuzo kuyasilela izambuzi esingathi sanitation okungaba lomthelela omkhulu kakhulu okumemetheka komkhuhlane ngakungaqhamuka umkhuhlane oye umkhuhlane efana labo cholera kumbe singathi umkhuhlane yesihudo.
Unkosikazi Elitha Dubela oyakhele emangweni wematetsi laye ukhala ngohlupho olunye esithi lasegangeni akusahambeki ngokwenyanyeka.
Abanye bayagebha amagodi ngemva kwezindlu, kodwa lokhu akuhlanzekanga ngoba inkukhu zibuya njalo ziphande. Impukane kuyesabeka ngitsho leziluhlaza emakhaya. Isicelo sethu ukuba aluba uhulumende uyaletha inhlelo zabanjengathi besakhele.
Uhlupho lokusilela kwezambuzi lwekelelelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee 2022 Rural Livelihood Assessment Report lona elwethula ukuba imizi engaba yisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini 50% esabelweni seMathebeleland North kayilazambuzi. Bathi lokhu kubangelwa isimo sobumpofu bezakhamizi lezi ezibhekane labo. Bejisa lokhu bathi izakhamizi ezifika phose amachumi amane ekhulwini 36.3% esabelweni le baphila lemikhuhlane engelaphekiyo, njalo imizi eminingi ikhokhelwa ngabangasela mandla okusebenzela imuli abayizalukazi, intandane kumbe omazakhela, okuyikho okwenza intuthuko efana lokwakhiwa kwezambuzi ihlehliselwe emuva. Kodwa umnumzana Itai Rusike okhokhela inhlanganiso yebona ngezempilakahle kaZulu eye Community Working Group on Health uthi njengenhlanganiso abakubona ngomnyaka ka-2008 kulesihudo sekholera kuleli esabulala inkulungwane ezedlula ezi nezabantu, uhulumende kumele athathe amanyathelo.
We are now seeing an increased number, you know, of people that are now using the bush system, you know.
Kudala uhulumende webambisana lezinye inhlangothi ukusiza labo ukuba bakhe izambuzi, njalo kwezinye izigaba osabhuku babekwenza kube ngumthetho ukuba ungakafaki isakhiwo uqale ngesambuzi. Kodwa siloku khathazeka ngoba liyaqhubeka lisanda inani labantu abasebenzisa iganga. Njalo lokhu sikubona kakhulu eMathebeleland North, kodwa kwandisa ukumemetheka kwemikhuhlane efana lezihudo.
Ephendula kulokhu, umqondisi kahulumende kusabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi bazama ukwethula inhlelo ezifana leze water, sanitation and hygiene ukwehlisa lokhu.
Uhulumende uya-encourage kakhulu ukuthi through kulama programs kuma rural district council ewash ukuthi kuyakhiwe ama toilet almost every how village or every umuzi kuyakhiwe ama black toilet ukuthi abantu bengayeli egangeni. Ngoba izulu kungalisina kuyageleza futhi kungene ezifuleni amanzi akhona phinde bewanathi.
Umoyo uthi imali zama-devolution funds avela esikhwameni sikahulumende, amakhansili lawo kufuze angeze kizo bakhele abaswelayo izambuzi, njalo uthi lokhu kuyindingeko ephuthumayo ngesimo sobhubhane lwekholera. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle, isihudo lesi sesibulele abedlula ikhulu kusukela ngenyanga kaNhlolanja, njalo salalisa phansi abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000. Lomkhuhlane ubikwa usidla ubhedu ezabelweni zemaswingo laseManicaland. Nginele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.
Inani labasakhulayo abeZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo, i-mental health, libikwa liqonga okwethusayo, abanye babo bagcine sebezibulala. Iningi labatsha libikwa likhala ngokungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe kuyimbangela. Kubika uTobias Ncube Muzingwa oweStudio 7.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe kuhlangothi olubona ngezempilakahle olwe World Health Organization luthi iZimbabwe ngelinye lamazwe asezansi yezwekazi leAfrika akhokhelayo ukuba lenani eliphezulu labasakhulayo abazibulalayo. Osakhulayo njalo ofunda e-University of Zimbabwe uMayibongwe Mhlophe uthi kuningi osokwenza abasakhulayo becabange ukuzibulala kulezi insuku.
As abantu abatsha, we're just a sad generation with happy pictures. Mentally sick as a kinanga, and then sometimes it's just ukuthi umuntu nalo uswelile endlini khona phansi nomuntu omdala angakhuluma lahlala phansi, hayi mama kunje 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 ngiyenze njani.
Omunye osakhulayo uBernard Mzaphi usola umumo womnotho kanye lokuswela uncedo emulini osokwenza impila kahle yengqondo zabasakhulayo ibe sengozini.
Ungacabanga umuntu omusha onjengami uyabukhangelela ukuthi ngasuphakathi kwama-20s akho laphana you're in a position yokuthi ube su-achieve izinto ezibalekayo ezimbalwa and then usuzithola ustuck ngkhaya ebazalini awuprogressi empilweni akulanto nje ehambayo.
Kodwa omunye umzali wakobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi izidakamizwa yizo eseziqede abasakhulayo.
Inani labantu abazivulalayo liyakhwela ngoba nxa umuntu anganatha ama-drugs kumbe uyanatha kumbe uyabhema ebengasacabangi kuhle angafikelwa luhlupho obona kungcono azibulale. Njengomphakathi silomlando sibili wokufundisa ulutsha ngengozi yokuthatha ama-drugs.
Okhokhela isibhedlela eselapha abagula ingqondo eseingutsheni kobulawayo uDokotela Nemache Mawere uthi sebebaningi okwamagama abasakhulayo abasesibhedlela lesi.
We have about 180 patients.
Thina silembheda efika 90 lapha isibhedlela kodwa inani labantu abalapha selifika i-180. Njalo abaningi bakhona ngabesilisa abaleminyaka esuka ku-15 isiya ku-30. Abaningi abatholakala lapha balethwa indaba yezidakamizwa ezivalisa utshwala, imbanje, umtoriro lokunye okunjalo.
Olwela amalungelo abontanga njalo owake wamela iZimbabwe kunhlanganiso yeWorld Federation of United Nations umnumzana Makleo Mapfumo uthi izikolo lensonto zilomlando wokuqeda ukuzibulala okubangelwa yokuswelakala kwempila kahle yengqondo.
Sesithi family envy then sesithi community konapho elihlala khona then sesikhuluma ichurch then sesikhuluma ngokwesikolo ama institutions lawa ngu-4 are critical because youth indawo eziyabe zilabantwana bethu from Monday to Friday. But ama institutions wanaka sela skati sonesi because umuntu wonke kathi siyabe dinga imali.
Omunye wabatsha okhokhela inhlanganiso enceda abasakhulayo abahlukumezekileyo emqondweni abangane platform uZibusiso Mnandi ulandisa okungenziwa ukuqeda udubo lwabasakhulayo abazibulalayo ngenxa yomkhuhlane wengqondo.
Kumele kube le ntshukutsho ekubanani kuyalungiswa izindawo ezingayenza ukuthi abantu bakhululeke bakhulume, abantu bakhulumisane ngezinkinga abahlangana nazo. Lokubana kutshintshe phela indawo yokubana umuntu oyindoda kakhaya lezibhedlela zelizonezo ezikhayele impilo lethu impilo kahle yengqondo ukubana lazo ngabe ziyakhutshulwa nguhulumende ukubana zibe izindawo ezenza ukuthi labatsha bengayiboni njengendawo yokubana yindawo enzima yokufinyelela.
Ingcweti kwezenhlalakahle yengqondo zithi uhulumende kumele aqakathekise ukunceda abalakho ukuhlukumezeka engqondweni, hatshi ukubathatha njengabantu abahlanyayo abafuna ukuvalelwa ezibhedlela ezingani zintolongo. Abe-WHO bathi kunkulungwane yabantu abayisilinganiso esifika ichumi lane ekhulwini bayazibulala ngomnyaka. Ikhomishini ebona ngezokuthula lokumanyana, Peace and Reconciliation Commission, layo ithi isabelo seMashonaland Central yiso esasilabantu abaningi abazibulala nyakenye ababefika amachumi amahlanu lantathu, 53, nxa kuqathaniswa lalabo abazibulala ngomnyaka ka-2021 ababefika amachumi amathathu lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke wathi singeneke esigabeni lapho esethulelwa uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba seluphiwa nguChris Gande weStudio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mama Afrika uSisthandi
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
I'm so happy that senhlangane labantu engafunda labo kanye eLos Cay sidlala inetball siya cleaner ko Gyros Cheery yitha ma senior citizens manje Eva and ngicela impela ukuthi esihlangane nje thina esaziyo ubulawayo ukuthi wayenjani and khumbula ukubana kwakungela tribalism lesikhona manje esenziwa izingane lezi bebukisa ngobulawayo.
Ungasitshela ukuthi inhlanganiso oyikhokhelayo ijongeni ngamafitshane?
So leyo tribalism sivele nga ilethwe ihlanyelwe yilabo vela ababefuna yona leyo ukuthi iZimbabwe idabuke phakathi kube kuthiwa shona nje bethi nasikhulumela shona kungelaba besingabantu nje sikhula anda futhi imithetho yabazali sikhule kule mithetho ekhaya kulokuhlonipha okunzima ukwazi ukuthi umuntu omdala mawumboni yabingelela njalo uyayisaba khathi esayisakusela mithetho ngoba sokubuye bona laba abantu bathi bazobusa kodwa bezodiliza. Hayi asiphakamenini iva mina lawe siyazi iqiniso sizele ngeRhodesia ye siyalazi iqiniso leli lamalokishi ethu lomphakathi wethu uthi kubunjani so singavumi ukwenzelwa ngabantu. Nyala mina this time if I don't want to be a politician but I want us to work together to develop izindawo zethu siyakwazi ukuthi singenzani. So asiphakamenini senze thina amagrupu ngokwethu singenzelwa ngabanye abantu uhlala sisenzela ngabantu ababevela ngaphandle yikho sokubulele ubulawayo because they don't understand the concept engakababa uGyros Cheery and the correlation eyayilayo towards Arts and Crafts Center McDonald's ngale and the correlation between McDonald's le City Hall ukuthi kwakusenzakalani khona phana. They don't understand uba kuGyros Cheery uyazi ubehlale eSochangane waphiwa amaflat amaningi emafletini laphana ukuthi wathatha abangani baqhugeke kancane kodwa bakhona ukuzenzela izinto wabafaka laphana yikho kwafonywa oGyros Cheery band oPaul Matabire ofanya naDube yithi thina sasithola amakatara abo sibancedisa sisiya besiya practice eGyros Cheery bebehlala eSochangane lakhona lapha engubo yenje. Namhlanje indawo lesi vithikile ivithizwe yini? Ivithizwe ngabantu abangalalo uthando ngendawo avele abangakhulanga kuyo abalama roots in those places. Thina sizalelwe empilo sizalelwa ngaetsholotsho kumbe ema-rural areas sizalelwe lapha empilo le maklinika sakhulela khona lapho kobulawayo engubo yenja eSochangane kubotsongruvu mzilikazi makokoba kanjalo nje kusiya kubompopoma inkulumane yakhiwe manje.
Manje lizafeza njani injongo zenhlanganiso yenu?
Namhlanje ekhangelana isizwe khanani abantwana badayisa imizimba akula msebenzi. Untshengu sebulela umuntu day and night. Abantu bafa ngengculazi into engabulaliyo lokubulala. Why? There's no equal opportunities. Why? Because the people that are manning those offices don't care about the umphakathi. They care about just getting money and going back to where they come from. Mayabuya lapho kubulawa bezosebenza bebuyele ezindaweni zabo.
Bona abantu ikakhulu izizalane zeZimbabwe ziyemukela na inhlanganiso yenu?
Into ethiwa yipolitics ayisaziwa ukuthi kuyini. Ukuthi ma uvota usithi uvotele uleader ngani? Uzodeliver ini? Uya understand ukuthi kufuze enzeni lowo leader at whatever level, whether it's councillor, whether it's MP, whether it's president, whether it's vice president, kwenzakalani? Well, asonto engiyibhekileyo le or asonto esiyibhekileyo sesibheke ukuthi wena mphakathi ohamba usithi uyavota umuntu lo. Okay, let us look at ukuthi livote for how many years.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Qoqanani sihlangane sizobonisana ukuthi singalungisa njani impilo zethu sonke. Ngiyacela abantwa bethu bazukulu bethu phanini uMamthandi uGrandi ngizazibiza ngimi uGrandi weSochangane kunumber 40. We don't want any political power, we want to fix our communities. Ngiyabonga.
Lo ke bekungu Mama Africa uSisithandi obesixoxa la yena. uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilandle.
Ngilethemba lokuba likhwelisile ingxoxo enziwe nguChris Gandhi weStudio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Abasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo iqembu lengezi Platinum Stars linqobe ele Black Rhinos 3-0 emdlalweni we semi-final yomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup odlalelwe enkundleni yeButter namhlanje emini. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela okwenzakale kulomdlalo leminye.
Lokhu sokusijo ukuba selidlulela phambili esigabeni esilandelayo somncintiswano lo wenkezo yeChibuku. Ekhuluma ekupheleni komdlalo umqeqeqi weqembu leBlack Rhinos uSol Chaminuka uveze ukudana kakhulu ngokunqotshwa kweqembu lakhe.
Size lapha silethemba elokuba sizanqoba njalo silephupho elokumela ilizwe kuzekazi leAfrika kodwa akusabanga njalo. Siyabachayela ihlombe abengezi ngoba bebebukhali phambi kwegedi.
Uqeqeqi weqembu lengezi Platinum Stars uTekshiwa Chirawaki yena uthe ukunqoba kwabo ikwenza kaNkulunkulu.
I want to thank God.
Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngoba bekungekho lula sukusela kuhlandlala kuqala lo mncintiswano kodwa senelise ukuphumelela hatshi ngoba sihlakaniphile kodwa ngenxa kaNkulunkulu osiphe amandla.
Elinye iqembu elizafinyelela kufinali lizabonakala kusasa ntambama ngemva komdlalo ozakuba phakathi kweDynamos kanye leCape United enkundleni yeNational Sports Stadium. Ifinali yalo nyaka izaqhutshelwa enkundleni eBaobab mhlazi intathu kunyanga kaMpalakazi, njalo iqembu elizaphakamisa inkezo lizamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup ngomnyaka ozayo. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, iqembu loya ngumgadli wamaqembu abalesayele Highlanders ibulawayo City kanye leFC Platinum namumkhokheli Dube elibizwa ngokuthi yiZebra Revolution liyabe lidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League ngomnyaka ozayo ngemva kokuqeda lesendaweni yakuqala kusigaba seBulawayo Province Division 2. UDube uthi abafana bakhe bakufanele ukudlala kuDivision 1 ngoba basebenze gadalala.
Ya, abafana basebenze kakhulu lo nyaka uthi bangene kuDivision 1. Indlela basebenze ngayo kakhulu isithabise kakhulu. Siyagcina sithembiso sethu. Sokuthi bengaziwinela ukungena Division 1 sabancedisa ukuthi badlale khona. Lokhu sikwenzela ngoba labafana sibele iminyaka eminingi bebonke, so sebenza nzima kwabo. Siyancethana labo ukuthi baye kuDivision 1 lapho bazathola khona amathuba amaningi ukuthi babonakale kumathimu naphezulu.
UDube kwadlala kweli South Africa lapho adlalele khona iqembu leyamaZulu kanye laseMelika lapho adlalele khona iqembu leNew England Revolution. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singayehlukani izihlobo othi isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi zethu singasazivumeli uba siqhubekele phambili lokhu sisonke. Ukubhomba okwenze abebutho ele Israel emlindini yabebutho le Hamas sokusitsho ukubana lindawo kayiseyi kufinyelelwa luncedo lokudla lwemithi okumele yabelwe abantu makhaza iningi labo kungabesifazane labantwana. Inkokheli yezakamizi zesiqintini esewange esisesigabeni seMathebeleland North zikhala ngokusilela kwezambuzi kulumango kungesikhathi eZimbabwe libhekane lobunzima obukhulu bokusabalala kumomkhuhlane wesihudo esekholera. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umqondisi webutho eZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sibanda ukuba lilunga ledalela phezulu eleZanu PF Politburo lanxa lokhu esakhokhela ibutho lesizwe. Silugqibake lapha ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.